Endabeni zethu lamhlanje umongameli Robert Mugabe wethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lemizamo kahulumende wakhe yokulungisa inotho yelizwe, indaba zezisebenzi kanye lenguquko okumele yenzakale elizweni ukuze libuyele esimeni sokuthakazelelwa izethekeli labakwanye amazwe abafuna ukusungula ibhizimusi kulo. Izakhamizi zezansi yemandebeleni zikhuthaza uhulumende ukuthi agcwalise izithembiso azenza ekhankasela usekelo lokukhetho zokubapha imvumo yokwemba igolide bengahlukuluzwa ngamapholisa, ngoba le yiyo yodwa indlela abaselelayo ukuzama ukuziphilisa. Iqembu leHighlanders Football Club lithi kungamanga ukuthi umqeqeshi weqembu leli uBongani Maphu usexotshwe umsebenzi. Lokhu kubuya ngesikhathi ilizwe likhalela imuli yakoWillard Mashikila Khumalo obhubhe emadabukakusa ngomgqibelo.